soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uEvans Zininga obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-5 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abamabhutha sebeqalile ukufaka umthelo wenyama osokwenze intengo yakhuphuka.
Abantu bazakuthi angesobho kuphela bathethe yenyama kube lesobho bashemu lesinjani.
Inhlanganiso yamatitshala ezimtha ithi ukukhwela kwembadalo yama-school fees kuzabangela ukuthi imfundo iswele isisindo.
Indlela esibona ngayo udaba lwama-fees lumba cambili. Okwakuqala sikhangelele kusayidi lezikolo, sibona izikolo nazo zidinga ukuthi ngabe ziyaqhuba inhlelo zezikolo.
Inhlanganiso yakwele South Africa ye-Operation Dudula ithi izabambisana lebandla le-Patriotic Alliance emngceleni we-Beitbridge lapho abaxotsha khona izizalwane zeZimbabwe ezenza idabu lapho.
Indaba yabantu bokuza lapha eSouth Africa yindaba esemlonyeni wabantu abaningi abama-political parties. Indaba abazayisebenzisa ukuthi bazame ukuthola ama-votes.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abamabhutha sebeqalile ukufaka umthelo wenyama osokwenza intengo yayo ikhuphuke. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazisa ngenyakenye ukuthi abahlinza inkomo bazabhadala umthelo we-VAT oyisilinganiso sokulitshumi lanhlanu i-15% kusukela ekuqaleni komnyaka. Umthelo lo uzafakelwa labathengisa inyama yenkukhu leyengulube. Kodwa abanye abezilaha bebengakafakeli lumthelo kuyona le iviki lanxa abanye beqale ukuthengisa inyama esifakelwe lumthelo ngolwesithathu. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe umnumzana Comfort Mujegezi.
Kutex government kwafaka 15% and kukhanya ama meat suppliers, ama producers like iTexas yathi yaphuma egcekeni ukuthi i-15% leyi iyayiphusha on ama-consumer abhadale 15% leyi.
Inyama isidula okunganani njengoba abantu bebevele bekhala ukuthi iyadula nxa sokufakelwe 15% iyabe isinganani i-KG iyabe isitholakala emalini?
I-KG inyama abantu babengayenelisi ukuyithenga, inyama yayidura. Abantu babethenga khonoko ukuthi laisebetikinigi but bethenga in protest ukuthi asula choice, inyama siyayifuna but intengo yakhona ayisayenzi. Lathi sibakhuthaza thenganini amabhesiki, thenganini iminimum yokuthi liphile but natural abantu babengafuni khonoko. Abantu bayafuna ukuthi bathenge bade basuthe ukuthengisela ukuthi bakhululekile but ngenxa ye-15% leyifakwa ngama-retailers layo seyiyengezelela laphana babekhala khona sokuba mo ukukhala kwakhona. Ama-quantities ama-consumers babeyafoda ukuthenga sokuthengisela ukuthi azayehla. Abantu bazakudla ngesobho kuphela bathethe yenyama kube lesobho bashemu lesinjalo.
Manje ezinye inyama ezifana lenkukhu lepoko zona zinjani intengo yangkhona?
Inkukhu I think on average lapha yayisiba ku around $3 a kg, $4 a kg but singathi inkukhu yale average $3 a kg. Abantu laba beyithenga but kungekho all that easy but inkukhu kwakungconyana ndijana ukuthi abantu abaningi ezindlini babefuya ya inkuku kulabane so I competition yenkuku ya I high ngiyenza ukuthi lakho esitolo kwakulapho ukuthi balokhethisa ngesikhathi I price yenkuku unlike I price ye beef ukuthi afuna abantu bathi hasi sahlaba inkomo every week sithengisa inyama inyama ye beef itholakala kuma butcher and I competition yakhona ikwazi lo so ngaso kuba le 50% delay kuya affect abantu kakhulu
manje sixwayiso bani elingasipha abalaleli
sifuna ukuqala ngama suppliers yebo abalaleli sizakhuluma labo ama consumers but ama suppliers lesifiso sokuthi sibakhumbuze ukuthi ama consumers lawa are the same consumers babe basupporta isikhathi sonke xa bedila nathi I business ifuna ama consumers the same way ama consumers engafuna I business ngayo enye into esithi ukuthi yebo into zingadura lapha eZimbabwe but khathesi ngenxa ye-globalization ngenxa yama-online shopping ngenxa ye-movement ezinto ama-suppliers bayarisk-a labo i-high competition from our neighbors from our neighboring countries sile Zambia sile Mozambique sile Botswana sile South Africa amazwe lawa agombolozwe eZimbabwe and ne-technology ekhona ngendlela okuhanjwa ngayo sokulula ukuthi abantu bayenze i-grocery yabo eSouth Africa sokulula ukuthi abantu bayenze i-grocery yabo eBotswana sokulula ukuthi bayenze i-grocery eMozambique so thina sikhuthaza ukuthi i-local business ukuthi into zonke ngabe yenza babekwazi ukuthi khathesi abasakhompithi bodwa internally sebekhompitha izindabanye baphandle
Hello ke ngumnumzana Comfort Mutekeza isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi iConsumer Council of Zimbabwe ubekhuluma egcinweni leStudio 7 ekobulawayo Inhlanganiso yamatitshala eZimta ithi ukukhwela kwembadalo yama-school fees kuzabangela ukuthi imfundo iswele isisindo. Uhulumende wazise enyakenye ukuthi imbadalo yama-school fees ezikolo zemalokitshini eze-primary izaqala kumadola emelika amahlanu ngethemu i-$5 kusiya kumajumi amabili $20 ezikolo ezabahlala abalutshwana ema-low-density areas. Izikolo ze-boarding zona sokuzabhadalwa amakhulu amane i-$400 okucunule abazali abaningi ukuthi imali le imele ihlawulwe ngedola lemelika. Sixoxe lo sanda kukhethwa ukuba umholi wenhlanganiso yeZimta umnumzana Akuneni Maphosa ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yeah, indlela esibona ngayo udaba lama-fees lumba qambili. Okwakuqala sikhangelele kusayidi lezikolo sibona izikolo lazo zidinga ukuthi ngabe ziyaqhuba inhlelo zezikolo zibe lakho ukuthi ziphumelelise ama-development project akhona isikolo. Kodwa bese sikhangela ilevel yama-fees sibone ngani aphezulu kakhulu ikakhulu nxa kukhangelwe umnotho welizwe lethu leZimbabwe ikakhulu kusiya imali holwa izisebenzi imajority engamasivu 7 angababali iholo abaliholayo alibayenzi baphumelele kulebelelise ukuthi babhadale ama-level of fees akhona lala esiwazwa kumamaketi kakhulu ma-boarding schools ethole i-fees iya kuma-500-600 abaqalisayo kubo-form 1 kuma-boarding schools kwamanye baya kuma-1,000 something yimali enkulu kakhulu yimali ephezu komholo kambalisi yimali ephezu komholo ngabasivu 7 okungangokuthi kungaphambanisa ukuthi abantwana babuyele ezikolo ikakhulu siyabe sithanda ukuthi sikhuthaze uhulumende ukuthi ngabe nxa izikolo zithatha ama-fees angangana lawa esiwazwayo akhona kumaket kube nganganile imiholo yezisebenzi kakhulu ama-sivu 7 ababalisi naye iyakhuphuka ihambe kuma-PGL levels ukuze benelise ukuthi babhadale ama-fees lawa akhona
manje nxa sesikhangela lona udaba lwababalisi
amatishala sizwa behlala bekhala ukuthi hayi imali incane kakhulu manje lo umnyaka likhangelele ukuthi kwenziweni ukuze bengakhononi kakhulu ababalisi
ngiyabonga umbuzo esikukhangelele kakhulu iqinisweni ye imali incane kakhulu sigalisa udaba lolo lwamiholo sasikhangelisa ababalisi baye ku-540 kodwa njengezimo size babethisha zasotations lokho singena kumarket sisenza ama-survey i-research okungangokuthi kathe singa sikhangele umholo umele uwe urenda 800 to 1000 USD sikhuluma nge-real market value asikhulumi nento yokucabangela nje kumbe kuphonga ukukhuluma ufiga sikhuluma sile department of research ethi every month iyangena kumarket ikhayeli i-bread basket ikhangele ama-prizes intengo ezikhona kumarket ibe sisithi ukuthi kathesi sesingaphi ngomholo okwesibili ngemva kokwethulwa kwe-budget ngumthuli uprofessor omthuli sikhamfundi umthuli besikhangelele ukuthi ngalesi sikhathi bese sibizi sibe sesingabantu asebebizwe emhlanganweni yethu esihlanganela khona nohulumende e-NGNC bathi unpack batsho ukuthi i-budget le abayibekayo especially ngakhale kwezemholo isikhangelele okunganani ngemva kokuba sesithe sabanika iphepha lethu elitho ukuthi what are our demands the 800 to 1000 engayibetha ekuqaliseni so nakathesi sesike sabhala izincwadi ezithize sisithi ukuthi siqele sibize emhlanganeni sisele phansi njengezinto sathi abesikhangelele ukuthi into lezi zilungiswe kungakawonakali ngoba njengoba sikhuluma nje ababalisi bakhangele kakhulu ukuthi babone ukuthi kuyini okuphumayo kathesi kuyini okuza kibo ku-2024 eqalisa njenge-increment abayikhangeleleyo akukenzakali khonokho asikabiswa NGNC, but we hope that it's a bit of a senior Zayan, but I'll check the budget, particularly Kukagelabe, the Mihono, Pesi Kagelego, 2024.
Hello again, Umnumzana, Aguneni Maposa. Osanda khethwa ukuba umholi wenhlanganiso yamatitshala eyeZimta. Kolunye udaba inhlanganiso yakwele South Africa e-Operation Dudula ithi izabambisana lebandla le-Patriotic Alliance emngceleni we-Beit Bridge lapho abaxotsha khona izizalwane zeZimbabwe ezenza idabu lapho. Kulezi zizalwane zeZimbabwe eziningi kakhulu ezisebenza kwele South Africa ezazisekhaya ngekhefu lekhisimusi eseziphindela emsebenzini kodwa zingela maphepha. Amalunga ebandla le-Patriotic Alliance aqale kuyona le iviki ukuhamba-hamba emngceleni we-Beit Bridge eceleni komfula uLimpopo bexotshanisa abeZimbabwe abazama ukucapha umfula ukuthi bangene kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Leli bandla lithi kusiyafika izolo bese livimbe abazama ukwenza idabu lapho abangamakhulu amabili i-200. Inhlanganiso ye-Operation Dudula ilobe enkundleni yokuxhumana e-X isithi layo isisiya emngceleni we-Beit Bridge. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa e-Zimbabwean Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena.
Sibone amalunga ebandla elizibiza lithi Patriotic Alliance elisemngcelweni weborder kusayidi leSouth Africa kukhanya baphethe imbhobho bathi bona bavimba abantu abeqa ibhodo ngekho emthethweni abantu abachaphe emfuleni. Amavidiyo esiwabonayo lesikubona kumabonakude TV sibona bephendukisa abantu abathi bona abantu la bo bangene emfuleni kabahambanga ngendlela okumele bahambe ngayo.
Khona ukwenzakalayo lokhu ubona ungani kungaba kubangelwa na ukuthi sokuzaba lokhetho khona ngapho kwele South Africa.
Indaba yabantu bokuza lapha South Africa yindaba esemlonyeni wabantu abanengi abama political parties. Indaba abazayisebenzisa ukuthi bazame ukuthola ama votes lokho bakuthathela kuDonald Trump abambona enqoba ekhethweni lweMelika eqala ukuba ngumongameli esebenzise udaba labantu bokuza ikakhulu ababuya eMexico. Yikho ke kuthe ngemva kwalokho sabona amabandla amaningi abaningi lapha eSouth Africa sebeqala ukusebenzisa lokho okwenza ukuthi abanye kuma election awe local government bathola izihlalo edolobheni laseJohannesburg. So ke njengoba sisiya ekhethweni yikho abazama ukuthi bakusebenzise ukuthi bathola amavoti, ngoba siyananzelela ukuthi ungatholakali kwemsebenzi eSouth Africa kuyanda, kanti ngele poverty iyanda emalokitshini. Yikho ke bazama ukuthi basebenzise lokho kubonakale kuma South Africans ukuthi okwenza ukuthi bangatholi imisebenzi lokuthi kube le poverty ubuyanga kwenziwa ngabantu ababuya ngaphandle bese befuna ukwakha isithombe sokuthi abantu abavela ngaphandle abagcwele South Africa bavunyelwa libandle libusayo le-ANC.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi lina njengenhlanganiso zezizalwane zeZimbabwe lithi kwenziweni ngodaba lolu?
Thina okwethu esikutshoyo ukuthi abantu nxa besiza eSouth Africa kumele bangene ngamapassport. Kasicabangela ukuthi kulo muntu namuhlo ngabe lokhu ebuya engena emfuleni. Singasabali ukuthi kulabantu abavimbileyo, kodwa kuyingozi ukungena emfuleni. Umuntu angahamba namanzi, umuntu angadliwa ingwenya. Futhi abantu bahlukunyezwe kakhulu, abantu abangomama nxa behamba egangeni, abanye babethwele abantu kuyahlukumeza kakhulu abantwana. Yikho thina esikutshoyo ukuthi abantu abathatha amapassport babuye ngendlela esemthethweni. Lokho ke okwenziwa libandla le-Patriotic Alliance le-South Africa labanye abafisa ukuthi bathi bona baya e-board kuyavala, lokho kwenziwa i-Patriotic Alliance, sicabanga ukuthi lokho kumele kukhangelwe i-South African Police Service le-Department of Home Affairs, ngoba yibo okumele bapatrole zona ziyani izindawo. Siyabonga.
Lati siyabonga. Loke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, iZimbabwean Community in South Africa, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hayi, siyalicela abantu beza nokubhizi wakhe lizame ukusihlonipha madoda. Bogawulela koJoseph Chuma lebomalakhe inkomo linetilizwe liright. Ake lizame ukusihlonipha madoda. Yekelani ukutshontsha iinkomo zethu, yekelani ukutshontsha iinkomo zabantu, yekelani ukuphila ngamandla abanye abantu. Abantu basebenza nzima madoda, ake lizame ukuhlonipha. Noma lo mnangagalo elinikeza igunya ukuthi litshontshe, kodwa kuzaliphelela ngelinye ilanga. Kuzaliphelela, ayikho eyandiza emoyeni ingahlali phansi. Kuzaliphelela madoda, zamani ukuthi lihloniphe zabantu. Litshontshile, libulele ilizwe, kodwa stili loko lisaqhubeka lisayenza ububi. Libulala abantu, kanti lizokhawula ngani? Lizokhawula sekwezenjani? Lizohlonipha abantu nini? Umhlaba wonke ngamagrupu ofisela benkomo, all over, abantu bonke bayakhala ngani? Mina bantu beza nokuphiza. Umhlaba wonke abantu bakhala ngani madoda? Seligugile, lingamakhehla, alisela amazinyo, manje lisatshontshelani? And ipolitics kaliyazi phela nje, lingalikhontrolwa izisu lilambile mina bantu. That's why litshontsha iinkomo zethu so. Vumani ukuthi ilizwe leZimbabwe lifile, ilizwe umnangagu libuleli, ilizwe iZanu PF libuleli. Lina lithi ilizwe liright ngoba litshontsha iinkomo zabantu, liphila ngamandla abanye abantu. Why lingavumi ukuthi ilizwe libuleli? Kona lizophila ngamandla abantu kuze kube nini? Lizophila ngenyembezi zabantu kuze kube nini? Lizobulala abantu kuze kube nini? Ilizwe lifile libolile nadiya. akula ntshintsho kodwa lina litshintsha suku zonke itshintshela abantu everyday ibulala abantu suku zonke
TJ7 yepi yepi new year yepi yepi nikama ubanele ndlovu ngihlala ebhinga ethinongi ngithanda ukulibingelela lonke abe-studio 7 sesingenle eminyakeni omuthi yepi ngithanda ukubingelela nabazali bami khona lethinongi ubaba umagamula nomama umaphosa ngisithi yepi new year wonke yepi yepi new year sesingenle ku-2024
ye sibingelele emsakazweni ka-studio 7 sibingelele ye hayi sithi lingene njalo eminyakeni omutsha abasakazi bethu baka-studio 7 hayi thina sizingenele kahle eminyakeni omutsha sithi liyibambe injalo lisethulela indaba ezingathathi hlangothi eze-studio 7 ye hayi indaba ye-background leyo yindaba ehlupha kakhulu but masikhangela thina abanye sibone ngani uhulumende lo khona akazimiselanga ukulungisa lolu daba lwe-background mayezathi ulungisa into kodwa evalele intatha zindaba phandle angithi ngesikhathi kubulawa abantu kwavalwa intatha zindaba phandle ngoba uhulumende wayiganga lapho ebulala abantu bengelacala khathesi lakho sefuna ukwenza same story sengesana wasenza i-ground ukuthi uzavalela intatha zindaba phandle kukhulwe izinduna zakhe sezihamba ziyemreportela kuye khonangala hhayi ayisebenzi njalo thina sibe intatha zindaba kazivunyelwe sizothapha into yonke eyenzakalayo ye njalo abantu bemathebele thina umthobanhliziyo wethu ukuthi sithathe umthwakazi wethu finish ngasakudinga sesifuna ukuthi imathebuleni sizibuze thina singabantu basemathebuleni ngoba sikhathile ukubuswa ngomnanga wakho kuyokubusa umhlobo wani kuyokubhoda khona ngale harari hayi sikhathile thina singabantu basemathebuleni siyabonga
sanibona studio 7 sanibona studio 7 mthokazi omuhle bantu bezwe lakithi mathebelele ndinonke ngithi sanibonani ngiyalithanda nonke ekhuluma nomesini se-South Africa la yinzalo yasezimbabwe uyazi ngiyajabula uma ngabe kuvuka izap isima ngenyawo imela amandebele kunenisicindezela lento bayishaya indiva okwenza bengafuni imedia lapho omnangagwe iy'ndula lezwe lazo ezivumela ziphutha amanyala angaka besiphethe omshana abantu esibathembile esibathembile abantu esifika kibo amacala bevuma ukubribe amanyala le abayenzayo yabona uma kuvuka izapho ngithi halala siyayisapota kunenisicindezela kwenzakalani kahle ngalizanophefu asizondi izanophefu sizonda lo mbuso onguyo usukhona abantu abawuphetheyo izanophefu ngisapota umhlaba isapota imali ingasapota umhlaba unkomo wathi ufuna umhlaba unkomo uthe eshona washo wathi izwelele kuyobuswa zinyoni ema ngabe sihambe yikhona lokho okwenzakala ngoba siyacindeze uyabonga studio 7 bingelela abangani bami bonke engikhule lapho esigabeni sakhe itent obe ngithi sanibona nabazali bami ngithi sanibona niyaphila iphile unkulunkulu aligcine enyakeni omusha amen
molweni molweni kustudio 7 mandibulise kubasasazi kunye nabaphulaphuli ngithi 2024 ezalisekileyo amathamsanqa ninonke ngithe nkosi ndiphilile mna khondo ndibulela ukungena kulowo msasazo ngithe nkosi enomusa mayinigcine ukusethulela indaba ezimandi kanje enkosi obulisayo nguzolisani Phungani eTranskei
ngiyalibingelela lonke basakazi beStudio 7 mina ngumuntu osuke ebhinga ngiyathi hayi siyakala lapha ebhinga sakitshelwa uMT wethu MT wabantu uMT wethu uPD Sibanda umphiwa bantu so siyakala izampf ayisenzeli kuhle siyakala ngapha bazali
salibonani salibonani kustudio 7 linjani basakazi labalaleli msakazi ngicelani linikele ngikhuzelela umndoda lo ukuthi angujoseph bokuthi angujoseph chuma bokuthi angubani lo gawula wakhe kuthi kambe abantu lanxa befotela i-opposition emathebheleleni kokwenza ungabi le ntuduko kada akutsho msakazi i-MDC vele yangena nini ayiqala ngokungena ngo 2000 ungabheka ukuthi since 1980s ma kuyithatha independence up to 2000 how many years aso 20 years akuzange kwaba le ntuduko emathebheleleni since izimbabwe yathola independence so akumbuzela ugawula ukuthi asiwe izanu ama MP ezanu ayekhona ehluleka ukudevelopa alo muntu lo kusiya ngama liba alesam interview aliba le tshiyana laye yabona
sasibonani ngiyabingelela kustudio 7 linjani basakazi labalaleli sesingena eminyakeni omutsha siyabonga unkulunkulu abantu bezimbabwe siyahlupheka okumangalisayo angazi ukuthi singenza njani kodwa-ke hhayi abantu bezwane singabalaleli ibayekeleni banjalo ngoba bona bayasutha bayadla bayasutha so thina ithe sihluphekayo ngapha emathekeleleni ngqondo sithwele nzima asisakwazi lokuthi singenzani. Asizameni ukuthi sicele lo mdali wethu asincedise ngoba konke lokhu kuzaphela lokhu uNkulunkulu uza kuqeda one days one day. Ngiyabonga sihlobo zami iblesi
Studio 7 njani basakazi abahle themba le ngenerasi 2024 siyabonga kakhulu. Eyayi buhlungu kakhulu le ndaba especially ama-passport. Ama-passport kuyathi 150 ma uzofika ngayo sekuthi 190. Into engiyibona isenzeka laphana ukuthi asikhoni nje thina abantu besiNdebele ngoba khonapho abantu abathi 190 ngamashona ngeke uzithole umNdebele. Abashona bona babenza kanjani abasifindezela laphana esiNdebeleni. Bese ngizibuza ebantu abanjabo malakhi kwesiNdebeleni abayibona futhi abasicindezela kakhulu. Babhizi bathi eZimbabwe kunomsebenzi. Angazi ukuthi umsebenzi woshiwo ngumalakhi wokusebenza abantu babo okusebenza obani asazi. EsiNdebeleni laphana sihlonishwa laphana. Sihlonishwa mpela amashona azenzela. Angeke ukuthi mawufika lapha ku 150 after that bese u 190 passport because bakwazi ukuthi abala bantwana lapha inangakho labantu bakhe cela ukuthi beke besihloniphe lapha eZimbabwe abahloniphi namaNdebele. Angazi ukuthi basibona kanjani one basifulala saqedwa yiyona le futhi ZANU PF namanje lokho bebhizi behamba nge-apparatus yabo yale abayenzayo.
Sanibonani kwi-Studio 7 sanibonani kwi-Studio 7 okhuluma ku-Big Boy enkayi kwesihoboko kanti mina ngizwe uJoseph Chuma ephikisa ubaba uNkomo ukuthi emaNdebeleni kuya ngokuthi kuvotelwe liphi ibandla abantu bavotele ibandla eliphilisayo iqonga lamphithu bese ngibuza ukuthi kathi njengoba kwezinye iy'ndawo vele especially kithi enkaya u-MP wethu weZANU PF uSithembiswe Nyoni kodwa lamanje akula mgwaqo osuka koBulawayo usenkaya akula zibhedlela akula zikolo akula mabriji akula so uyikuthi okuyikho vele okufunakalayo eZimbabwe kuyini mina ngidinga ngiswe ngawubaba esithi kuya ngokuthi livotele liphi bandla labo abalapho kule bandla elibusa khona emaNdebeleni why kungalantuthuka intuthuko isiba khona emashoneni kuphela. Angithi ukuthi ngiyabandlula kodwa sengikhuluma ngokuthi why intuthuko ingancane elizweni kubangwa yikwini lokho kumbe ngasiphendula lapho.
Studio 7 ngabe ninjani kodwa kwizindawo zonke sithi unyaka omusha nonke selivisele unyaka omusha omuhle futhi kakhulu ngihlale phezu kwendaba Studio 7 cela ningitshelele uGawule noJoseph Chuma abayekele lo mkhuba bokukhuluma into abangaziyo ma besidla imali yeZANU abadla imali yeZANU bengazixhaphazi singamaNdebele bezenzanga nto abona abangcono kunganto abayazi bona besenza into ezirongo cela nibatshele ukuthi bengazosixhaphazi singumthwakazi ngoba le nto abayikhulumayo into engekho iZANU yamosha bona bathi iZANU iright abahambe udla imali yeZANU bodwa bengazosixhaphazi. Ngiyabonga.
Labo ke bekungabalaleli bethu lina ke balaleli bethu elisithumele imlayezo yenu kunombolo zethu ezithi +12024650318. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende wele Melika.
Umnumzana Anthony Blinken umphathintambo ohlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe othi bazasebenza la mazwe afisa ukukhululeka ukuba lentuthuko njalo lokuvikela uZulu sonke isikhathi. UBlinken wethule amazwi la enhlanganweni awenze lentathelo lezindaba okugqiba umnyaka ka-2023. Wathi okokuqala ele Melika lizaqhubekela phambili lincedisa ele Ukraine elilwisana lele Russia. Uthe ibutho le Russia limadolonzima njalo umnotho welizwe leli uyabhidlika. Uthe umanyano weNATO osungenwe ngele Finland uqinesaka. Ukhangelelwe ukuba eleSweden lalo lizangena kumanyano lo osoleminyaka engamathumi ayisikhombisa lanhlanu 75. Okunye njalo uBlinken wathi ele Melika lizaqhubekela phambili likhulumisana lele China lizibambe esidukwini. Okwesithathu uBlinken uthe ele Melika lizimisele ukusebenzela konke okuzanceda uZulu elizweni leli nawamanye amazwe. Uthe lokhu yikho abakwenza ngomnyaka ka-2023 kwezamabhizimusi ekuncediseni inhlanganiso ezizimeleyo, amakampani amakhulu lamancane, kwezokudla ezomvikela okuhambelana leze-artificial intelligence, ukuthathwa kwezidakamizwa, ukuvimba ohulumende abephula ilungelo loluntu lokunye. Mayelana lempi ephakathi kwele-Israel le-Hamas, uBlinken wathi bazancedisa ele-Israel ukuba kungaziyenzakali njalo owayehlela ilizwe leli mhlaka 7 Mfumfu ngomnyaka ka-2023. Uthe bazancedisa ele-Israel ukuba kungenzakali konke lokhu njalo kungabulawa abantu mahlayana kukhululwe abathunjwa iHamas. Uthe elemelika lizasebenza lidlelana labo bonke emhlabeni wonke jikelele ngomnyaka ka-2024 ikakhulu labo abafisa ukuba lengqungquthela phambili.
Lawo ke bekungamazwi aveza imbono kahulumende welemelika esiphethela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olifisela impela sonto elithukela ngesithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lingakhohlwa ke ukuthi silazo eza kusihlwa ntambama nsuku zonke ngo 7:30. Igama ngu Chris Gande.